Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 31 kuNtulikazi 2021 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emerson Mnangagwa usenikeze amalunga akumanyano wePollard izimota ngesikhathi yomkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora esenqaba ukuba lilunga lalumanyano. Ibandla leMDC lithi ikusasa eningi labantu elizweni izaqhubeka ilukhuni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe.
Bangaki abantu abangasebenziyo azange sizwe ukuthi uzaqeda njani ubuyanga lokulungisa imisebenzi emitsha ukuthi ama-graduate labantwana abakhulayo bazuze imisebenzi.
Oqhubeka usidla ubhedi womkhuhlane we-COVID-19 elizweni.
Abatsha abathanda ukulalela imbiko evela kuma-WhatsApp yibo abangani abahambi kangako ukuyahlaba, kodwa abadala abathola imbiko from ama-village health workers kanye lasezibhedlela labo yibo sibili abahambayo ukuyahlaba.
Sizakuzwa eziphathelane lemidlalo isaqhubeka eJapan e-2020 Olympics Games kanye lezinye kuwona lo umsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usenikeze amalunga akumanyano we-Political Actors Dialogue, iPollard, izimota ezilitshumi lasitshiyagalombili ezohlobo lwe-Isuzu D-Max emkhosini oqhutshelwe eHarare izolo. Ekhuluma kulomkhosi, umongameli Mnangagwa uthe imota lezi zizasetshenziswa ukuqhuba inhlelo zalumanyano. Umkhokheli webandla le-National Constitutional Assembly, umnumzana Love Momaduku, utshele iStudio 7 ukuthi wamukele imota le ngoba njengamalunga ePollard kufanele befinyelele indawo ezithiyeneyo zelizwe befeza imisebenzi yabo. Umongameli Mnangagwa uphinde wathi wanxusa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora ukuthi abuye kulomanyano ngoba sekunguye ukhokhela leli bandla edalele ePhalamende lanxa engancintisanga kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018. UNkosazana Thokozani Khophe onguye owancintisa kukhetho lolu ubemele i-MDCT kuPollard asenelisanga ukukhuluma loNkosazana Khophe. Isikhulumeli sikamnumzana Monzora, umnumzana Lloyd Tamba, utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Monzora kasoze angene kuPollard ngoba umthetho wasetshenziswa ukubumba lumanyano ungamvumeli. Uthe uNkosazana Khophe akufanelanga aqhubeke esiya kulumanyano engatholanga imvumo kubandla le-MDCT. Ibandla le-MDC Alliance lithi ikusasa iningi labantu elizweni izaqhubeka ilukhuni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe kanye lokuletha intuthuko kwezemfundo, ezempilakahle, ezokulima kanye lezokuholisa izisebenzi zakhe iholo elingaziphilisa. Umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa uthi lokhu kuvele sobala ngesikhathi umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali olwaphakathi kwawo nalo umnyaka olubonisa ukuthi akulamacebo okukhupha abantu kusimo sokuba mpofu.
Esikubonileyo njalo okuphosiswe ngumthuli njengominista kazange ekhulume lutho ngezimali ezizasetshenziswa Zimbabwe Election Commission. Ngenxa yokuthi vele siyakwazi abantu bezanu bayesaba ukwenza ama-election, bayesaba ukwenza ama-by-election, bayanqaba ukuthi abantu bakhampeni bona bekhampeni ebusuku. Yikubona amanye ama-political parties afelwa izihlobo ngoba abananzi i-COVID regulations ukuthi abantu bengahlangani, bengahlangani kani bebaningi. Yikho-ke khonapho sizwa izekhi sithi yona ilamali yokwenza lokhu lalokhu, kazange ekubambe ejulise ukuthi njengoba sizaba la mileage ngo 2023 uza kuhambisa njani ngabantu belokhu behlezi besepiku kubatha kwenzela ukuthi baphonge ujima abantu yikho ke umacathelana akafuneki imali abe izana sidinga izimali yona vele igovernment sifuna ukusebenzisa abanye abantu ukuthi bathathele izimali bebasponsor ngoba vele besaba yikho ke mahlabezulu konke lokhu vele kasangokuphume kuhle kithi sibona ngani ngamadlwane nje siyabona
kodwa sesikhangela phambili ungathi impilo izaba njani ebantwini abaningi sesikhangela okwenzakala ezikolo ezibhedlela lakuzo zonke ingatsha zikahulumeni
ngenxa yokuthi uminister uMthuli Ncube ukhuluma ngokuthi ilizwe lizaba lemali ezakhwela igross ngesikhiwa hhayi bakhangela bona abamabhizinisi amamalsinia lama-multi national companies hhayi umuntu oselupani osama-sambozi osejotsholo osemaripadi oserushinga abakhangeli ngobuyanga obukhona bakhangela ngamafektari lemigodi laba abahuquluza khona imali bazenzela omathanda thina be-MDC sikhangela kakhulu abantu abampofu njengoba siyi-pro-poor social democratic party bangaki abantu abangasebenziyo azange sizwe ukuthi uzaqeda njani ubuyanga la lokulungisa imisebenzi emitsha ukuthi ama-graduates labantwana abakhulayo bazuze imisebenzi asizwanga ukuthi uzaqeda njani ubuyanga obusemareserva abantu abalangitsho le mali yokugayisa sekuma begayisa umumbu batshintshana bagayisa ngomumbu imali yokuthiwa imali vela yikho njengoba abantu bonke sebefuna i-United States dollar asizwanga ngisho ukuthi imali yeZimbabwe izaba lohlonzi nini njalo lokhe ecatshile ukuthi sizalokhe siqhubeka sisebenzisa i-United States dollar kuze kube nini abantu abampofu baza kwenziwani kazange sitshele kakhulu ngemsebenzi kahulumende ukuthi ama-civil servant lamasosha lamapholisa lama-CIO lama-teacher bazahola imali bani njengoba behola umlaza kazange ichasise kakhulu ngabatwana abangala bazali ukuthi bazalathwa njani ezibhedlela bazafunda njani nokuthi inkomo njengoba zisifa kakhulu ngapha emandebeleni zingancediswa inotho yabo ibe khona ngoba siphila ngenkomo kazange ikhulume kakhulu nge-devolution leyo abathi i-devolution fund hhayi yi-decentralization akula devolution asila ma-provincial councils bamba i-devolution babale mali yibo abale amabhenki yibo abale amamayini yibo abale zikolo yikho konke lokhu sibona ngani abakaqalisi thina sifuna abantu balekele ubuyanga babe lesikolo esilomkantsho babe lesibhedlela ezilemithi babe lamasimu okuthiwa ngama-title deeds kwenzela ukuthi umuntu edevelophe awo hhatshi ukubeke kuthiwa ulisi lelisi leyo vele namhla bayakusunduza bayaphonge ukusunduza mahlabezulu asivusenini kukhankase kakhulu
lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esixoxelayo ekobulawayo siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi yena othi intuthuko kwezomnotho iyabonakala lanxa ingahambi ngesiqubo esikhangelelwe ngabaningi
into enhle eyenzakeleyo kwela kithi yibona kwezulu elihle emnyakeni lowodileyo iyananzelela ukubana sibele very good harvest khona kubana kuyasinceda kakhulu ekusekhiweni i-food security for ilizwe lakithi njalo futhi kusehlisa imali ezadingekala ukubana siqalise ukudinga ukudla phandle kwelizwe ukwenze into abantu bengathi ngendlala ungazi umuntu esiwela kumbe sithi kona kuyafakola ntu luhambayo ukuvele ngumuntu nje ongafuni ukubona siphumelela siya phambili kodwa nxa ukhangele esibili ngendlela esingayithi yona i-open analysis engelani bulolo kuba partisan uyakubona ubana hayi ngiyatshengisa ukubana into leyi isidikiza kuyahamba kancane kancane iyasuke uhambe ngendlela esingabe sifuna ngayo kodwa kube kuhamba kuyahamba sibili inguquko ikhona and nxa siyala sonke sidosa ndawoni siya phambili bona nganto hayi lapho siya khona kuloku khane phambili
ye ngathi inhlelo ziqhubeka kuhle yini kumabhizimusi njengoba lawe njengosomabhizimusi ngoba abanye bakhala ukuthi imali ayibonakali njalo le ntengo yempahla iyakhuphuka mihla ngamalanga
hayi hani ukuqhubeka kuhle sibili kuyenza mika kancane kancane ukudlaudlalo okubizakele kule South Africa ngalo ungani kuyasiyiphazamisa kancane kodwa bona kube yinto ezabuka ilungiswe kudlule sisiya phambili ngiyabona
ye siyabona njalo ukuthi ababalisi bakhala ngeholo ezibhedlela lapho kuyadingakala sebenze eziningi azikho lakho konke lokho ubona ingani kuzalungiswa njani
sikhuluma ukuthi wonke abasebenzi bake bakhuphulela kancane impilo yabo so yinto zayo iyalikhangelwa kudingisiswa kubona sindlela esingenza ngayo bona njengoba zibona lapho ezimbabwe upresident ufake i-vision 2030 so konke lokana kudingisela ubona kudonsela ekuthini ekuthineni into zonke zihambe ngendlela eqondileyo
Lo umnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla leZANU PF njalo engusomabhizimusi sixoxelaye ekobulawayo Ukhathalo kahulumende olubona ngezempila kahle luthi igcikwane le-coronavirus lihlasele abantu abedlula inkulungwane lamachumi ayisithiyagalombili 1834 labulala abangamachumi ayisithupha lasithiyagalolunye 69 ngelanga elilodwa kuphela. Lokhu sokukhuphula inani labantu abahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo laya kwedlula inkulungwane ezilikhulu 107,490 watshona abedlula inkulungwane ezintathu 3,490 asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula isigidi esilengxenye yaso i-1,623,874 kusenjalo ezinye izakhamizi zemaphandleni zithi zilokhu zithikaza ukuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 lezo ezifuna ukwamukela lomjovo zithi uyasilela kwezinye indawo u-Albert Ncube usethulela lolu daba esegwanda
izakhamizi esiqoqelazo zithi sokukunengo sekukhulunywa ngale jekiseni okudala ukuthi besabe ukuhlatshwa kuthi umnumzana Gabriel Moyo emawana egwanda
ngabantu batshelana ukuthi hayi iyabulala after 2 years uyafa kathesi kulokudonselana kakhulu okuthize phakathi kwabantu ukuthi hayi uyahlaba kuzahlaba labo abafunayo ngoba asikwazi ukuthi njengoba kuthiwa siyakufa engxenye sife ngoba kathesi kuthiwa abale BP abalechukela abanatha amaphilisi lawo ama-ARVs abavunyelwe abaye bathi yibo kufele baqale kuqala so into yakhona vele kwazakala ukuthi okuyikho yikuphi siyacela sibili uhulumende abuye emakhaya azofundisa abantu nge-vaccine leyo
Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi eMatanamombe eGwanda South uthi yena ufuna uqale thole ulwazi oluningi ngale jekiseni engakahlatshwa
kliniki emabhade ngalo kukhanya bayahlatshwa sibili labanye sengikhulume labo sebehlatshiwe but abanolwazi lakho yikuthi iyavikela umkhuhlane we-corona but ukuthi ohlatshwayo ngubani ongahlatshwayo ngubani angiboni ukuthi ukhona ololwazi ngoba lami nginje ngilokhu yesaba angikwazi ukuthi okuyikho yikumayelana lejekiseni yona le
umqoqo wenhlelo kunhlanganiso yabatsha emadoko ye-development initiative Nomzana Constantine Bofo semapisa uthi lanxa abadala besamukela lejekiseni abatsha balokuthikaza ngenxa yemibiko ethiyeneyo abayithole ebulenjini.
Sizanazela njalo ukuthi khona abatsha abathanda ukulalela imibiko evela kuma WhatsApp yibo abangani abahambi kangako ukuyahlaba yibo abangani abazimiselanga ukuthi bayehlaba ivaccine kodwa abadala abathola imibiko from ama village health workers kanye lasezibhedlela labo yibo sibili abahambayo ukuyahlaba
uNkosikazi Juliet Giwane umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana Human Development Association of Zimbabwe stezi uThama Jackson Malutshwane emakliniki asemakhaya
ijekiseni engabuya ikuthi nje vele ijayele ukubuya ilutshwana ingabisanele abantu kodwa ingabuya bona babalutshwana bayahlaba ingabuya ibanele bangahlaba yikuthi nje ivele ibuya ibe lutshwana uze sekuthiwa iphelile kungafanelanga ukuthi ngayiyaphela
ukansila kawa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi abanye abakahlatshwa lijekiseni ngoba behlala kathana kakhulu lamaklinika.
Nxa sesibuya kumango, umango ukhona ngoba ungakhayela indawo eziye labo sifanjani isemthethweni sibili khona ngale ekugcineni kwevillage lakubonsimbi ngale kukhatshana senta kuphela silendawo eyodwa lapho kuhlatshwa khona abantu ekliniki yaseGaranyemba.
Udokotela omkhulu esiqindini seGwanda umnumzana Blessed Gwarimbo ukhuthaza uzulu ukuthi ayihlaba lijekiseni ukuze avikeleke kumkhuhlane we-COVID-19. Kusenjalo kolunye udaba, uzulu weGwanda usele ngelamanzi ezindlini kusukela ngolwesine kulandela ukuvalelwa kukamasipala weGwanda amanzi yinkampani yeZino. Unkosikazi Major Munyonga isikhulumeli salenkampani uthomasipala weGwanda umgoloda imali esingaphose izigidi ezingamakhulu amabili zamadola $193 million okumele ayibhadale phambilini kokuthi kuvulwe amanzi. Unyanga edlulileyo izakhamizi zeGwanda zabhekana njalo lodubo olufanayo ngemva kokuba inkampani ezesa ivala amagetsi ifuna ezinye ibhadale isikwelede samadola ayizigidi ezilithumilane $14 million. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Nje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Nomzane Kevani, umqondisi wenhlanganiso yeMopane Foundation International enakekela abantwana abavela ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe abafunda edolobheni. Yena uthi umkhuhlane we-COVID-19 usuphazamise ezinye inhlelo zabo.
Ama-lockdown la asithinte kakhulu ngoba thina impilo yethu yokuncedisa abantwana siphila ngokuthi si-fundraise, senza ama-fundraising, sicela izimali ebantwini ngama-events or ama-Facebook. Khona ukuthi abantu abaningi right now lawo ba-affectekile, kunzima ukucela abantu and kungapha thina lapho esikhona nase-UK. Yikho kuqala khona ukuthi abantu bengenza ama-events if bekwanisa ukwenza ama-events, but before then the whole of last year into ebengavunyelwa yonke nake ukuthi kungayenza. So sisagcina sehluleka ukulungisa ukwenza izimali. Khathesi abantwana izikolo zivaliwe, bahamba baye ekhaya ukuthi bahambe ekhaya for 2 weeks, then bathi besekhaya izikolo zaqhukwa, shelter lockdown siqalile futhi sebeqhubeka bevala. So that means right now abantwana bonke basemakhaya. Esingakwaziyo ukuthi bazokwenze njani ngoba silaba ngu-4 abaku-4 kufanele babhale aba-affekthekayo kakhulu and thina lathi emalini kuyasikhama kakhulu, kuyasukusikhamile ngoba from lapho abaqale ukubuya kithi khona ngoba babakuyivele sekuyi-lockdown. From then sahle saqalisa ukulokhuza ukubhadala zonke into esizibhadalayo from esikhwameni zethu, irenti yabo, ukudla kwabo, lazo zonke izinto abazidingayo. Kanti lakithi abakhona abanye abantu abangasebenziyo ngendaba zokuthi imisebenzi yabo ibaphelele ngendaba ze-COVID zona lezi. So kunzima kakhulu okwakhathesi.
Abantwana laba labakhitha njani njalo lakuziphi izigaba zelizwe?
Saqala khona saqala ezamanyoni kithi la engakhulela khona mina eMathebeleni South. Zabancedisa bathe besiyabuya labana abantu ababethunywe babuya lamanye amagama ngu-13. So bathe bebuya lawo ngokuya kwesikhathi ngacabanga ukuthi yeshushuhle yasuthewa la. Imali yakhona basesephrimary by then, imali yakhona ayincane, yayingangikhali, so I could pay it without ukulokhu zicabanga into eziningi. Ngathatha abanye abangu-6 ngaba labangu-8 ngababhadalela. That was 2013. Then ngo-2014 impilo yenzeka kimi, ngaba le-fracture ngenzeka, ngaba le-major surgery. So ngasebenza the whole of 2014 ngasebenza. Then the whole of 2014 ngasebenza. Then 2015 luke ngasebenza. Kwagcina sekungikhama kakhulu, then ngaqala ukutshela abantu guys ngine-problem la, labantwana abangu-8 engibabhadalelayo. And from what I know ukuthi abantwana bayahlupheka, ngabayekela la, impilo yabo iphelele. Omunye umuntu wasithi, why ungayenzi sezizwenzele kube yi-charity? Ngathi okay, nale usinjoyina guys wozani. Banjoyina abantu, then sebenjoyinile, senze fundraising, salauncha iMopane Foundation ngo-October 2015. Futhi naqeda lapho, you got a bit of money khona lapho, okay, what do we do?
but alright, asking any abanye abantwana ngoba sase singabantu abasuka endaweni esukeneyo nawo abantu okay sathi manje sisakhetha njani but hayi asaphutheni isikolo asikhethe mntu omunye lomunye lomunye akhethe isikolo afuna ukuthatha abantu abangu-6 so senza njalo sagcina sisabantwana abangu-35 in total kwakhethwa then sayinyasho ngokusemathebeleni south sayematopo ematopo kwesinye lokhu zeni isikolo okuthiwa yilokazi sathatha another 6 saya kwenye indawo echolotsho egwayi sathatha another 6 sayenkayi isikolo kuthiwa yisemakwili lisathatha ndasathatha lakhona then zazoyishurugwe sathatha abangu-4 asange sikhethe thina satshela isikolo ukuthi sifuna abantwana abanje so kwakuyi-community labo lamalokhu zeni i-SDC abo yi-teacher babekhetha ngoba yibaba besaza abantwana thatha sekungabanona khona ukuthi ohluphekayo ngumuphi so kwakubabethatha ngokuthi umntwana wakhona uyintandane and uhlupheko okungakanani kodwa last year bathe nasese laba bahambe bayebulawa basebulawayondaye lapho sasebenzisa ukulokhu zukuhlakanipha komntwana ukuthi bahambe baze bayafika lapho abafisa ukufika khona befunde so yindlela esabathatha ngayo
ungasichasisela ukuthi kahle kahle usizo eliludingayo yiluphi njalo labo abafuna ukuphathisa bengalithola ngaphi
into esangukuyenza ukuthi senze izinto ukuthi abantwana labana bakwanise ukuzisiza bona ngama-projects abasesendlini yabo lapha khathesi sile kukhu ngama-layers lama-layers angu-380 but at the moment affectwe yi-winter so azivekeli kuse then sivemvundlanyana I think isilapha kubo-10 isilungu senkukhu zethu singa-accommodate about inkukhu ezingu-3000 ma singaba le nkukhu ezivekelayo cabanga ukuthi imali ezingayenza le mvundla yakhona le mpidi engadini zingakwanisa ukuthi singaphinde sicele imali ebantwini that's what we're hoping for. Inumber yami ise UK number ngithi ikhodi yakhona ngu-44745027082 ngizayiphinda futhi 44745027082 ungangithola futhi ku-Facebook uNomsane Kevani or ku-account yeMopane Foundation ku-charity page ye-Facebook yeMopane Foundation internationally unga-inboxa somebody will respond to you or eZimbabwe if you useZimbabwe ungafonela uNkosi Nathi Sibanda ngu-26377240-8382 26377240-8382
Siyabonga. Lowo ngonkosazana Nomsane Kevani, umqondisi wenhlanganiso yeMopane Foundation International. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Lingali tshona njani zilukandaba sethipana njalo uhlelo liphuma lendaba litshonele indaba igama lami nguChris Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Angliston Sibanda umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi ubona njani amaprofita okuthiwa alisa abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19
angazi ukuthi bakuthatha ngaphi kodwa ke umuntu ulelunge lokuthi azikhethele ukuthi ufuna ukuhlatshwa kumbe akafuni kuyafana le ndaba yokudla uthi iBhayibheli kuba seRoma 14 umpostoli Paul uyabhothena dlanini konke elikuthola kuthengiswa esilaheni lingabuzile lutho ngenxa yesazela abe sethi yena ubuthakathaka ekukholweni uzaphila ngemibhida kuphela indaba yama leyi ejekiseni iya ngokholo lwakho kunobonye abanye abantu abakholwa ukuthi ijekiseni ngabaphambanisa kodwa ke kasuka kuboni ukuthi ibasis yakhona yipi engutsho esingakutsho nje ukuthi abaprofeti labo abalisa abantu bayingozi kulungelo loluntu akumelanga balise abantu mayena ele conviction yokuthi yena akafuni kuhlatshwa akabe le conviction yakhe abambelele kulokho yena akufunayo njalo yena akukholwayo angaze wacindezela abalandeli ba ukuthi bangahlatshwa amajekiseni akuqondanga akulunganga ngoba indaba zokholo zindaba zokuzikhethela azifoselelwa bese kusithi ke ingozi ke ebakhona ngeyokuthi Yibo abantu abasuka futhi baphatheke ekumemethekiseni umkhuhlane wobhubhane lo COVID-19. Lokuthi abantu ekugcineni kwangkhona abantu bafe.
Abezokholo lina lethini liyakhuthaza yini abantu?
Asikutholi njengoba senishilo ngaphambilini, asitholi lapho uNkulunkulu alisa khona ukuthi abantu bangalatshwa, ukuthi abantu bangahlatshwa. Sesikuthola kusaliswa ngeBhayibheli ukuthi abantu bangayi ezangomeni lekuvumiseni, kodwa kasimtholi uNkulunkulu esalisa abantu ukuthi kungabi labo dokotela njengoba senishilo ngaphambilini ukuthi ngitsho sibisa abafundi bona bana ababehamba le bechumayela ivangeli. ULuka for example wayengudokotela, ngingabalisa into zibeneni, kodwa kasikutholi ukuthi iBhayibheli lithi lona abantu bangahlatshwa ngoba uNkulunkulu wasinikeza ulwazi, wasinikeza lolwazi lwesayensi lokucubungula ukuze njengabantu sisebenzise ingqondo zethu lenhlakanipho ukuze ezinye izinto lezi sizenzele.
Lona iBhayibheli lithini ngokuhlatshwa kwabantu ijekiseni?
Thina sikholelwa ekuthini uNkulunkulu wasinikeza ingqondo, wasinikeza ukuhlakanipha, wasinikeza ulwazi. Umuntu wokuqala emhlabeni uAdam wayeyi-scientist, wayeyi-anthropologist, wayeyi-physicist, wayeyikho konke, wayeyi-scientist nguye owayestudy izinyamazana, atadiche azihlahla azinika amabizo asebenze engadini. UNkulunkulu wasinikeza ingqondo ukuthi sicabange, wasinikeza ubuciko, wasinikeza lolwazi olujulileyo ukuthi sibuse emhlabeni. So ama-scientist abaphume le ndaba yama-anti yokustuda ukuthi umzimba usebenza njani, lama-antibodies, ukuze bancede impilo yabantu, basize imiphefumulo, ngabantu abasebenza lo Nkulunkulu. Ngoba uba bebengasebenzi lo Nkulunkulu ngabe babulala abantu. Kodwa ke ukuthi bayenze uchwayisiso olunje olwenza ukuthi abantu basizakale bangafi, ngibona ngani ngabantu abasebenzela ukuphila, abenza singakhohlwa ukuthi laseBhayibhelini sithola amadokotela ayevele khona, kuze kube lomunye wabafundi ayehamba laba lompostoli Paulu, udokotela uLuka wayengudokotela. So ke akulanto embi ngokuthi abantu balatshwe, akulanto embi ngokuthi abantu kabahlatshwe. Njalo njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi kulomehluko phakathi kobuthutha ula lokholo. Kulabanye abantu ababe besenza into ezilobuwula phakathi belinga uNkosi uNkulunkulu kodwa besithi bayenza ukukholwa. Kulomehluko phakathi kwakhona lokho. So ke makudingeka ukuthi umuntu ahlatshwe ijekiseni, kahlatshwe ijekiseni ngoba iBhayibheli kalenqabeli, alivimbeli ukuthi abantu bangahlatshwa, alivimbeli ukuthi abantu bangathathi imedication. Azathi uJeremiah, ibalsamu kalisekho koGiliyadi na? Ibalsamu yisihlahla eselaphayo esasikade sitholakala esiqintini sikaGiliyadi. Ababethi nxa abantu bakoIsrayeli sebegula uhambe ethatha amahlamvu akhona akwelaphe. So ma uNkulunkulu wayekade ekwasebenzisa ibalsamu laseGiliyadi ukwelapha, ngicabanga ukuthi abantu abathi bona kakunga abantu akabangahlatshwa amajekiseni angazi ukuthi babala liphi iBhayibheli.
Lo-ke bekungumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba, lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, sasidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Obencintisa imele iZimbabwe kwemidlalo esaqhubeka eJapan eyama-2020 Olympic Games, uNgoni Makusha usephumile kulomncintiswano ngemva kokwehluleka ukunqoba kuhlandla lakuqala lokugijima umango we-100 meters. Ubeqale kuhle emdlalweni owandulele yonke ngoba eqede ukugijima ngemizuzwana ye-10.32 seconds kodwa wakhutshwa esethethe eyi-10.43 seconds. Umdlali weSouth Africa u-Akani Simbine nguye onqobileyo nge-10.08 seconds, walandelwa ngu-Ata Siso we-Ivory Coast nge-10.15 seconds. Lokhu sokuchiye uScott Vincent odlala umdlalo wegolufu enguye yedwa omele eliZimbabwe kulimdlalo ngemva kokwehluleka kuka Donato Katai, Peter Wessel lo Peter Purcell Gilpin. Singakehlukani ngesikhangele ebesikhokhela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenikeze amalunga akumanyano wePollard izimota ezohlobo lweIsuzu D-Max, njalo uMnumzana Monzora usenqabile ukuba lilunga lomanyano wePollard. Lanxa esithi uNkosazana Thokozani Khuphe kanyeke waqhubeka eyilo engacelanga imvumo ku-MDCT. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Lela kwenu asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.